Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza kuse Washington DC.
Olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesibili mhla ka 5 Mbimbitho 2019 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ukubotshwa kwamalunga edale lephalamende awebandla leMDC kuqhubekela phambili namhlanje ngokubotshwa komela isigaba sekuwatsana umnumzana Charlton Wende.
Into yokuqala ukuthi umuntu kumele phiwe trial ebekwazi sibekwazi icala lakhe ngelani, njengalokho kwenzakala kuJoanna Mumbe, she the former Nas Gender Secretary and Simalai ngesikhathi lesi, ngoba siyakwazi kalacala.
Imizamo kamongameli Emmerson Mnangagwa yokuvuselela ubudlelwano beZimbabwe lamazwe afana leMelika leBhilitane ikhanya isiphelele emoyeni njengezithukuthuku zenja kulandela ukuqheliswa kwezijeziso zenotho.
Sibona ukuhlukuluzwa abantu ngendlela eyisimangaliso, sibona kubulawa abantu, sibona kubotshwa abantu abalembono ephikisayo, sibona amapholisa lokhu eziphatha ngaleya ndlela eziphatha ngakhona ngaphansi kwamgabe. Ngakho-ke akulanto ayenza uhulumende weZimbabwe ngapha elizweni ukuthi kube le nguquko.
Uhulumende uthi useqalisile uhlelo lokweboleka imali abanini bamabhizimusi abadilizelwa izitolo zabo kumbe abantshontshelwa impahla ngesikhathi sokutshengisela. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ukubotshwa kwamalunga edale lephalamende awebandla leMDC kuqhubekele phambili namhlanje ngokubotshwa komela isigaba sekuwatsana East umnumzana Charlton Wende egcekeni lendizamtshina eRobert Mugabe Airport evela kwele Namibia, kodwa akungazakali ukuthi icala lakhe lingelani. Lokhu kwenzakala elinye njalo ilunga ledale lephalamende unkosazana Joanna Mumbe obotshwe ngempelasonto eyalelwe ukuhlawula imali yesibambiso sebheyili wasiwa ejele leGurubhi. UGibson Bebe usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Sefika phose amachumi amabili amalunga edale lephalamende awebandla leMDC asebotshiwe kulandela ukutshengisela kukaZulu okwenziwa ngenyanga kaZibandlela. Kulabantu mathupha abangamakhulu ambalwa ababotshwayo, abanye bakhululwa, kodwa abanye lokhu bevalela amapholisa ephakathi komkhankaso wokubagudula. Ibandla leMDC lithi lokhu yikuhlukuluza nje kwamalunga alo, njengoba ukutshengisela kwakugqokwe inhlanganiso yezisebenzi iZCTU. Unkosikazi Dorcas Sibanda olilunga ledale leSenate emela iBulawayo Metropolitan uthe kulusizi ukuboshwa kwenkokheli zebandla leMDC kuzafanele behlale phansi ngenkokheli baphume lesinqumo sokulwisana nalesi sitha sokuthunjwa kwamalunga amabandla aphikisayo.
Ngenxa yodaba lona lolu kumakhosi abantu kuthiwa babotshiwe, kutho ukuthi inkokheli zizahlala phansi zibone okokwenza, but okwakathi ezakulanto ezingayikhuluma ngoba it's an internal decision ezathathwa.
Ingcwethi ecubungula ngezombusazwe umnumzana uStalo Sizibalaye udaniswe indlela uhulumende akhanya ejonge ukuhlukumeza amalunga enhlanganiso ezilelwa amalungelo oluntu kanye leziphathamandla zebandla liphikisayo ebeMDC.
Into ebonakalayo yokuqala yikuthi-ke amadale ethu a-under capture ngondoda okuthiwa nguhotsi osebenza ukuphusha i-political agenda eyokuthi-ke bahlukuluze abantu abaphikisayo abaphikisana-ke lohlelo lwe-ZANU-PF eyokuhulumende ngendlela ezingekho emthethweni ngemva kokutshontshwa kwamavoti ngomnyaka ka-2018 mhla ka-31 August. Yikubona-ke bebophe-ke abalwela amalungelo abacatshangela ukuthi basebenza-ke le bandla le-Movement for Democratic Change ethungamelwa nguNelson Chamisa. Njalo yikubona bebopheke namhlanje honorable Charlton Wende Honorable Juana Mombe, onguye umutsha osephalamende, ubotshelwe indaba yokufuna ke ukugiqa uhulumende ngendlela, ukhipha uhulumende esikhundleni ngendlela ezingekho emthethweni okuthiwa yi-treason.
Kunjalo nje unkosazana Mamombe oleminyaka yokuzala engama-25 onguye omncane kumalunga wonke awedayela ephalamende ubuyiselwe esitokisini wathiwa uzamisa emthethandaba mhlaka 19 kuyona le nyanga ngemva kokuba umantshi urumbisayo imigwagwa ethe kulobufakazi bokuthi engabe lecala. Umamombe wethesa icala lokuthi wenza umhlangano nentatheli zindaba mhlaka 14 izibandlela eHarare ejojozela uZulu ukuthi agenqule uhulumende. Kodwa amagqwetha kaMamombe yena waboshwa kuviki edlulileyo esemhlanganweni enyanga abekhonona ngokubotshwa kwakhe esithi akazange azise ukuthi ubotshelwani, njalo amahola angama-48 edlula uMamombe lokhu esezandleni zamapholisa ukusho ukuthi kumele akhululwe. Kodwa lokhu umantshi mgwagwa uthe kuzafanele amagqwetha kaMamombe babuse kumthethandaba waphezulu e-High Court nxa befuna ukuthi uMamombe aphume ngebheyili. Ekhuluma le-Studio 7 igqwetha likaMamombe umnumzana uBheyi Shaba uthe bazakuya e-High Court kodwa bephenduka njalo kumthethandaba mhlaka 19 Mbimbidi bezovikela uMamombe.
We had made the preliminary objection mainly to the fact that the my client was improperly before the court.
Namuhla besiphikisa phambi kukamantshi ukuthi ukubopha lokuthunjwa kukaJoana Mamombe bekungekho emthethweni, njalo besisala ukuhlaliswa kwakhe ejele. Njalo besisithi ngesikhathi ebotshwa akazange aziswe ukuthi ubotshelweni. Okwesibili ukuthi amahola angama-48 wokuthi abezemiswe phambi komthethwandaba edlula elokhu esezandleni zamapholisa, kanye lokuthi kwakungela bufakazi bokuthi wephula umthetho. Kodwa-ke umthethwandaba uthe kulobufakazi bokuthi uMamombe wenza umhlangano lwetatheli zindaba. Lokhu yikho okwenze bathi engabe elecala. Ngakho-ke sizakuyela emthethwandaba mhlaka 19 Mbimbidi 2019.
Kunjalo nje inkokheli zezifundi ezeZimbabwe National Students Union lazo zichothoze ukubotshwa mahlayana osokubuye lakho kwenzakale kumalunga alihlanganisa emakolishini athi eyelupane State University kanye le Great Zimbabwe emaswingo. Unobhala walihlanganisa umnumzana Asifunye utshele Studio 7 ukuthi bonke ababotshiweyo babotshelwa ukuthi bachothoza ukwehluleka kwahulumende ukuthi athuthukise impilo zikaZulu.
NjengeZimbabwe National Students Union asivumelani lokubotshwa kwabantu bebotshelwa into engela evidence. Into yokuqala ukuthi umuntu kumele phiwe trial ebekwazi, siyazi sibekwazi icala lakhe ngelani. Njengalokho kwenzakala kuJoana Mamombe, she's a former Zinasi Gender Secretary and Simalaye ngesikhathi lesi, ngoba siyakwazi kala cala asocala ukukhuluma phakathi kwabantu, asocala ukwenza i-press conference, asilocala ukukhuluma ukuthi i-government iyehluleka.
Kubikwa namhlanje amapholisa ebophe amalunga ezinaso amahlanu edolobheni lemaswingu ngemva kokuba betshengisele phezu kobunzima bempilo obubangelwa yikungamanga kahle komnotho welizwe. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingu-Gibson Bebe.
Imizamo kamongameli Emmerson Mnangagwa yokuvuselela ubudlelwano beZimbabwe lamazwe afana leMelika leBhilitani ikhanya isiphelele eboyeni njengezithukuthuku zenja kulandela ukuqheliswa kwezijeziso zenotho ezafakelwa iziphathamandla zebandla leZANU-PF lamankampani ngamazwe womabili. Intatheli zindaba yethu uNtungameli Nkomo usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Uthe engena embusweni nyakenye, uMongameli Mnangagwa wenze ukuvuselela ubudlelwano phakathi kweZimbabwe lamanye amazwe kwaba ludaba olusemqoka kakhulu kuhulumende wakhe. Ugijime waya emazweni atshiyeneyo ekugcizelela lokhu, njalo etshela amazwe omhlaba ukuthi umbuso wakhe utshiyene lokamnumzana Robert Mugabe ngoba yena engumuntu ohlonipha amalungelo oluntu, njalo esithi amasango eZimbabwe asevulekile. kodwa ngemva kokubulawa kwabantu libutho lamapolisa ngozibandlela amazwe e-European Union aqelise izijeziso azethesa amalunga e-ZANU-PF ngoba esithi kusakunengi okumele kwenziwe ngohulumende kaMnangagwa ukuze adlelane kuhle laye. Umongameli weMelika uMnumzana Donald Trump uthethe inyathelo elifanayo izolo ngokuqhelisa izijeziso ezetheswa iziphathamandla zeZANU-PF yiMelika esithi ukhetho leZimbabwe kaluqhutshwanga ngendlela esuthisayo. Wengeze wathi uhulumende kaMnangagwa uloke engakalethi inguquko edingakalayo ephathelane lokuhlonitshwa kwamalungelo oluntu okungeza iMelika idlelane kuhle leZimbabwe. Umbuzo omkhulu ngothi kambe lokhu kuchiya ngapi imizamo kaMnangagwa yokuvuselela ubudlelwano lamazwe omhlaba. Nansi isiphathamandla se-MDC uDokotela Nkululeko Sipanda oyisikhulumeli sikaMnumzana Nelson Chamisa.
Imizamo kaMnangagwa iswe yehluleka ngokushesha kakhulu embana kokubana etshengise ukuthi yena uzimisele ukubulala abantu nxa bengenzi akuthandayo kumbe bemphikisa. Bona yami ngeke sikhulume ngezenzo ze-America kumbe izenzo ze-European Union usegcekele ukuthi izenzo zakhe uMnangagwa lohulumende wakhe yizo ezisuke zakhetha ukuthi kufanele kwenziwe njani.
Lanxa uSipanda esithi uhulumende kaMnangagwa uzokhele amalahle ekhanda ngokuqhubeka esephula amalungelo, ilunga leZANU-PF uMnumzana Joseph Chuma uthi amazwe angentshonalanga aphatha uMnangagwa ngesandla esilukhuni lanxa esekubeke kwacaca ukuthi uzimisele ukuletha inguquko kundaba zokubusa kuhle lokuhlonipha intando kaZulu.
Ubaba uMnangagwa ekungeneni kwakathesi ngakabe lesikhathi eside, ngakho ke awusoze ukhangelela ukuthi into zonke zihle zivuke sezilungile. Yinto emele ilunge mbijana mbijana kuhamba, kodwa into eqakathekileyo siyakunanzelela ubana ubaba uMnangagwa ulayo into willpower ngesikhiwa yokuthi into lezi zingazilungiswa. So into ekhona yokuthi ngabe abantu bayamnika ithuba lokuthi into lezo zinjani zilungiswe, ngoba yikho akufunayo konokubana ngakwalanga asiyalanga amaphutha akhona, kodwa phela yinto engasho zibuye overnight, yinto ezabe ilungiswa binjanbinjana lathi sifike labo kumele sifike khona. Kodwa ubaba uTrump ukuthi na abe sefaka izijeziso ngendaba naleyo, mina ngibona ngantha yikho lokho esho ukuthi ngesikhiwa is a hypocrite epheleleyo sibili.
Ingcwethi kwezombusazwe uMnumzana Efidlela Ncube uthi lanxa abeMelika labe-EU sebeqhelise izijeziso zabo, uhulumende weZimbabwe kumele aqhubeke ekhulumisana lamazwe la.
Imizamo kahulumende weZimbabwe ukukhulumisana lamazwe anjengeMelika kumele baliqinise kakhulu, ngoba kabalanga akulangenye indlela ngeke bathi ngoba phela nanku sekufakwe izijeziso zenotho kumbe zikhulisiwa kulanto esingayenzi. Ikhona into engenziwa yokuxoxisana labo uguquke futhi ngendlela abakhangelele ukuthi kuguquke ngayo.
Uncube wengeze wathi kuyadingeka njalo ukuthi uMnangagwa lohulumende wakhe bachiyane lokuhlukuluza abantu.
Sibona ukuhlukuluzwa abantu ngendlela eyisimangaliso, sibona kubulawa abantu, sibona kubotshwa abantu abalembono ephikisayo, sibona amapholisa lokhu eziphatha ngaleya ndlela eziphatha ngakhona ngaphansi kukaMgabe. Ngakho-ke akulanto ayenza uhulumende weZimbabwe ngapha elizweni ukuthi kube lenguquko.
Kambe uzaguquka na ngokuya kwesikhathi uhulumende weZANU-PF awahloniphe amalungelo ngendlela esuthisa eleMelika lamanye amazwe aphetsheya afike kuzinga lokwesula izijeziso? Njengokutsho kwabadala sizayicela isivuthiwe. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington DC, nginguNtungameli Nkomo.
Okay. Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimxoxo ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave kushort wave 4930 6065 15460 laku 13860 kHz.
Kulomlimi wesigodini esigabeni seMathepeleland South ohlaselwe ngamasela phakathi kobusuku kunsukwana ezisanda kudlula abulala inkomo zakhe ezinhlanu qede achiya inyama yonke ibuthelelwe. Lanxa lokhu kukhanya njengemisebenzi yolunya kunakanelwa ukuthi amasela la asuke aphanjaniswa asebaleka engakafaki inyama emoteni. Umlimi lo unkosikazi Nomalanga Sibanda uthi uthukuthele kakhulu ngesehlakalo lesi. Uthi njalo okumdanisayo ukuthi amasela la akawakabotshwa. Bahile elizweni lonke jikelele kulezuku manje umthetho uphatha amasela ezifuyo ngesandla esilukhuni. Untungamile Inkomo Studio 7 uxoxe loMasibanda wamchasisela okunengi ngokulahlekelwa kwakhe.
Inkomo zazilele zezidinga ezingekho, zazingu-10 ezaziphethe. Bayadinge bazisela, kwasekusithe kuseni kuyisonto, basebesizomnye umama ebuya esitshethi khona, Sibanda ubudinga iy'nkomo zakho, besithi umntanami ohlala eplazini. Ubudinga iy'nkomo zakho Sibanda, iy'nkomo zakho sizibone laphana zibulewe zonke iy'nkomo zakho. Zabulawela eplazini likamakhelwane. Umakhelwane wahle watshelwa nguye owahambayo ukuyaripota emapholisa esigodini. Thina sisesigodini number 22 Woodlands. Nguye ohambayo umakhelwane awaripota emapholiseni.
Banja yini amasela la?
Amasela lokhu engakabanjwa asikezwa le clue kakula sapho ngokuthi sithi sibuze emapholiseni kuvike ezimbili ezidlulileyo amapholisa athi khona kulabanye futhi abadlelwe ezinye inkomo ezimbili duzani lasethandweni khona phana duzani langakithi bathi sizalitshela uMasinyezo kodwa akuvela kukabili ngitsho lomzila ngitsho.
Ukutshontshwa kwenkomo ludubo olubhahileyo vele khona ngapho esigodini kumbe bekuqala nje.
Nxa besitsho bathi khonokho kuze kube ngumhlambi omkhulu ovele emtwini wedwa kade yinto abayiqalisayo.
Babulale ezingaki zakho ezinhlanu?
Ye, kwezami babulale ezinhlanu. Ezinye zatholakala zilokhu ezini duzani lakhonapho lapho okwabulawelwa khona ezini lezi zazimbili ngoba nabona babethe zingu-10 kodwa thina kwaphetha kudiscover ukuthi hayi futhi uthi ade beqhube zingu-7.
Usele lezingaki pho?
Ngisele lezingu-32.
Uyatsho ukuthi akukabotshwa muntu, manyathelo bani eseliwathethe pho ukwenqabela izigilamkhuba ezinje?
Sithe kwenze njalo sahle saziza ukhansila wabuya kusini khonapho siseselamapholisa sasesikhuluma sasebesithi alibana lesifoma i-neighborhood watch yikho thina sasesithi hayi sasiza kuzwa-ke ngabakhulu besigaba njengokuthi njengoba sasitshele ukhansila uthi siza kuzwe sithi ngcono kwenze kubenzi la mapholisa ayetsho njalo ukuthi foma nini i-neighborhood watch kudiwa ngokuthi abantu laba bazi be-armed.
Alo-ke ngunkosikazi Nomalanga Sibanda isakhamuzi sesigodini esigabeni seMathepeleland South esibulawelwe inkomo ezinhlanu ngamasela kunsukwana isanda kwedlula. Ubexoxa ecingweni lo ntungameli inkomo weStudio 7 ekhona le esigodini.
Yebo, mthwakazi omuhle okhulumayo ngoMike Hobe umsakazi waseStudio 7. Ngithanda ukulinxusa lonke kuhlelo lwabasakhulayo olwe The Connection ngo-8 ntambama. Lamhla kuhlelo sixoxa ngokuxokozela eZimbabwe lapho kuboshwa khona abalandeli bebandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana uNelson Chamisa abagoqela unkosazana Joanna Mamombe yena omela isigaba seHarare West ejale lephalamende. Siyezwa njalo ukuthi sokuboshwe elinye njalo ilunga ledale lephalamende umnumzana uCharlton Wende. Lina lithini ngalokho okwenzakalayo eZimbabwe? Abafisa ukungena kuhlelo sithumezele umlayezelo kuWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Hhayi ke zulukandaba asihlanganeni kuhlelo The Connection lilami uMike Hobe ngo-8 PM. Bye bye.
okwamanje ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Inhlanganiso yezisebenzi yakwele Sudan ikhuthaza izisebenzi zonke zelizwe ngaphandle kwezisebenza ezibhedlela leminye imisebenzi eqakathekileyo ukuthi zikhalale umsebenzi ngenjongo yokubamba umongameli Omar al-Bashir ngamandla ukuthi asuke esihlalweni. Omunye umahluli welemelika useyale ukuthi udaba lwentombazana eyasuka kwelemelika yaya kwele Syria ukuyaba lilunga lwabalwa becatsha be-ISIS luthoniswe ngesiphangiphangi ukuze luntombazana aphenduke ezweni lemelika. Ale balaleli yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Uhulumende uthi useqalisile uhlelo lokweboleka imali abanini bamabhizimusi abadilizelwa izitolo zabo kumbe abantshontshelwa impahla ngesikhathi kutshengiselwa ngenyanga kaZibandlela lonyaka abantu besola ukukhuphuka kwentengo yamafutha ezimota lokungami kuhle kwezomnotho. Usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxa lengcwethi kwezomnotho kanye labosomabhizimusi ngalolu daba.
Kulandela lokhu ukutshengisela, uhulumende wabomba ikomiti ekhokhelwa ngumphathintambo obona ngezamafekithali umnumzana Ngqobizitha Mangaliso Ndlovu ukuthi ihlolisise lolu daba njalo ibone ukuthi amabhizimusi ayasebenza njalo. Omunye usomabhizimusi wakobulawayo oyisiphathamandla sebandla lezanu-PF umnumzana Joseph Chuma uthi kuyancomeka okwenziwe nguhulumende.
Ngibona ngani ngumcabango omuhle kakhulu kahulumende okubone kufanele ubana ancedise abantu laba abaluthelizo zabo abatshisele izitolo zabo ukuthi bakwanise ubana bavule futhi ngumbono omuhle kakhulu. Njalo into engiyithandileyo ayisiyo imali ephiwayo, imali ekuthiwa yiloan ekutshengisa ukuba bazayibuyisela noma-ke iyabe nama-interest amancane khona kubana kuyasifundisa ukubana sibe ne-responsibility njengabasomabhizinisi njalo ingadlaliswa ngoba nxa ukwazi iyabuyela imalana asozidlalisela. Bakhona abanye abangasuka beyithathe kwaphana kunokuthi ahambe ethenga impahla zokufaka esitolo egcine zokuthenga imoto yakhe lapha ejefuna ukufashayini. So khona okuzayo ukuthi abantu basebenzise leyo mali ngendlela eqondileyo epheleleyo.
Kodwa ingcwethi ecubungula ezomnotho umnumzana Bulisani Ncube ulombono owehlukileyo ngalolu daba.
Yini asomqondo omuhle okade kuqondile ukuthi banikwe bakhompasethwe ngoba nxa ubanika ilona ubancede usubanike imali yokuthi babhadale ama-suppliers phela ama-suppliers abo izikhathi eziningi abanika ama-30-day account abaningi babe vele bengabhadalela ama-ichukela babeliwodile lapho kwakubabekuwodile ngoba kune-30-day account abasakuthengisana ngoba ani babethe ngokuthi bazakuthengisa bathole i-profit bese besiyabhadala-ke basalele profit. Kanti nxa ubanika ilona usho ukuthi bazayibhadala ile interest bevele belesikweleti ezimbili bazibhadale bazithengi zombili. Uhulumende uzayiswela imali ngoba yekelayo kodwa phela uhulumende uyataxa ukuthi athole imali so uyabe ezabona ukuthi enze njani but ivele i-way forward ukuthi uhulumende abakhombazele.
Ekhuluma emhlanganweni labalandeli bebandla lezanu-PF umphathintambo wedolobho lakobulawayo unkosikazi Judith Ncube uthe osomabhizimusi abafuna ukuthola imali le kufanele bezothatha amaphepha amafomu ehofisini yakhe ukwenzela ukuthi bewagcwalise beyifinyelele. Umnumzana Chuma uthi lokhu akutsho ukuthi imali le izatholwa ngabasekeli bebandla lakhe kuphela.
Umama uMancube ekhuluma esendlule abanikazi bomhlangano wezanu-PF ukuthi bona uhulumende useyenzeni engasho ukuthi bona imali amesibuya kubona laba bantu ngoba imali eyakosomabhizinisi abavele kade benamagosa abagqizelwayo njalo abashiselwayo and ungakhangela nxa susiya kwabantu endabeni enjalo awuselani lokuthi umuntu lo ngaliphi ngombe one so kusiya ngokuthi umuntu lo uneshobhini egqikeziweyo njalo uneshobhini kumbe etshisiweyo andibana akwanisa ukubana ayenzeni afinyelele ukuthatha leyo mali. So leyo mali angibona ukuthi kona ingabuya isehlangathini kule zepolitics. Laphana nje ebechasisela abantu ngoba umuntu uyakwazi ukuthi nanxa umuntu angangena uba ngu-MP ungeniswa libandla elithize. Nalapho unxamntu esiyabaumaminista ngale umele lokhu abe ekuyele siyaripota ebandleni lakhe lapho njani asukela khona. So ukuchasisa kukaminista ebantwini bezanupiyefu laphana akusiyo nto embi kube singathi ethusayo. Uvikela abantu abamsuse phansi bamfikisa lapha akhona ube bekwazi ukuthi kathesi uyenzani kathesi uyenzani. So lokwana akula nto embi akutho ukuthi kodwa into leyo isingena kwezepolitics.
Amabhizimusi la agqekezwa kwathi amanye achiswa njalo uhulumende uthi alahlekelwa izigidi phose ezingamachumi amabili zamadola. Umkamongameli welizwe unkosikazi Auxillia Mnangagwa usanda ukukhokhela umkhosi wokunikeza abanye balaba usomabhizimusi kobulawayo amafriji avela kunkampani yeVarum Beverages. Lanxa uhulumende esithi ngabasekeli bamabandla aphikisayo abagqekeza izitolo, eminye imbiko eyaphuma emthethwandaba yaveza ukuthi abanye abasekeli bebandla lezanu PF kanye lamasotsha baphatheka kulokhu. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington, ngingusithandekile Mhlanga.
Lolo ingoma kabongekile Simelani oyazakala kakhulu ngegama lokuthi Babes Wodumo. Siyazi ke sikhuluma nje kulendaba esegudwini lapho uBabes abonakale kumabonakude echaywa ijaha lake uMampintsha, yena oyaziliwa ngelokuthi Mandla Maphumulo. UMampintsha ke usehlawuliswe imali i-R2,000 ye-bail. Ye, silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje singakehlukani ke sikhangele inhloko zendaba. Ukubotshwa kwamalunga adalelwe ephalamende awebandla le-MDC kuqhubekele phambili lamhlanje ngokubotshwa komela isigaba sekuwatsana East umnumzana Charlton Wende. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lamhlanje olivalelisayo igama nguChris Gande, lithiya ke kuStudio 7 Live Talk lilayo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.